sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 30 kumabasa 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhuphukile laya kwabangamachumi amane 40.
Lolo linyathele eliqondileyo sibili nalilo. Akukho okunye okungaphazamisa khona lapho. Lokho ngokuqondileyo ngempela. Akula ngenye indlela futhi lapho engenziwa ngayo. Ngakho ke lokho siyakubonga khona lokho ukuthi kube ngento yonaleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesayine umthetho onqabela ukuxotshwa kwabantu abehluleka ukubhadala irenti ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe phezu kwe-coronavirus.
Udumo luyazakala ke ukuthi hayi isivuno seZimbabwe esomumbu asange sibe sihle. Ngaleso sizathu wonke umumbu esiwutholayo uvela ngaphandle kwamanye amazwe.
Ukusilela kwempuphu kuyaqhubeka elizweni. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile ngesilinganiso esikhulu laya kwabangamachumi amane 40. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abayisithupha abayizakhamizi zeHarare babanjwe umkhuhlane lo izolo, kwathi ababili bawubanjwe ngolwesibili kobulawayo. Lokhu kutsho ukuthi abantu abalomkhuhlane lo kobulawayo sebelitshumi lambili, kuthi eHarare sebelitshumi lasishiyagalolunye. Abantu abahloliweyo izolo bangamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lanhlanu 355. Elizweni lonke jikelele uhulumende uthi sokuhlolwe abazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,642. Asebefile balokhu bebane, kuthi asebesindile labo balokhu bebahlanu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 227,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezintathu 3.2 million. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control and Prevention ithi izwekazi le-Africa umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 35,371 njalo wabulala abangu 1,534. Asebesindile bangu 11,727. Direct from Washington. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesayine umthetho ogcizelela isinqumo sakhe sokuthi akula muntu omele axotshwe endlini ngenxa yokwehluleka ukubhadala irenti ngalesi sikhathi abantu abaningi bengayi emsebenzini emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umnangagwa usayine umthetho lo izolo ntambama ngemva kokuvumelana kwedale labaphathintambo elekhabhinethi phezu kwenyathelo lelingo lwesibili. Umthetho lo uthi abalotsha ezindlini zokuhlala kanye lasendaweni zamabhizimusi bavunyelwe ukuthi bengabhadali irenti kusukela khathesi kuze kususwe iziqondiso zokuvalwa kwelizwe sokwedlule i-coronavirus. Uthi njalo lanxa abanikazi bezindlu belelungelo lokuhlawulwa irenti yenyanga zonke nxa ilizwe selivuliwe, kulicala ukuthi babhadalise abantu irenti le isizele. Abalotshayo bayalithakazelela lelinyathelo, kodwa abanikazi bezindlu kabalijabuleli neze. Vathi inhlawulo yerenti yiyo ebaphathisa ukondla imoli zabo. Sixoxelo walwa impi yenkululeko njalo eyisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Maxim Kandla.
Kuqonde kakhulu lokho kwenziwa nguhulumende ukuthi abantu bengabhadali irent. Lolo linyathele eliqondileyo sibili lonalilo. Akukho okunye okungaphazamisa khona lapho. Lokho ngokuqondileyo ngempela. Akula ngenye indlela futhi lapha engenziwa ngayo. Ngakho ke lokho siyakubonga khona lokho ukuthi kube ngento yonaleyo. Akuchiwe ukuthi khona kumbo onjani kumbo onjani. Abanikazi bezindlu xa uthi bengabhadali irent akulalutho abaluluzileyo lapha.
Manje nxa kuyikuthi abantu kababhadali irent ngalesi sikhathi bona abanini muzi ade bephila ngayo irent yona leyo bazayenzani
ngokuqondileyo lokho ukuthi khona ngisimchayela uhulumende ihlombe ngokubana lithuba lokuthi khona la etshengisa ukuthi khona uyanakanela abantu bangathwala enzima isizathu yikuthi phela abantu kabakho emsebenzini kuvaliwe lokho kuthiwa kabahlala ezindlini yikho ke oleloja kumbongela loja kakufanane abantu labo bengabhadali irent ngokwenxa yesimo esikhona elizweni hayi kuqondile khonokho okwenziwe nguhulumende
ungamchayela ihlombe na uhulumende ngokuthatha isinqumo lesi asithetheyo njengendlela yokunakekela uZulu kumbe singathi indlela yokudinga amavoti phambilini kokhetho
ukuthi khona singathi thina lapha indlela yokuthi uhulumende udinga amavoti kambona ukuthi kungaba indlela enjalo ngesizathu sokuthi khona lapha nje sihlezi ngalonolu hlobo akusiyo isikhathi samavoti lesi lokhu kakwenziwa nguye naluhulumende kuphela walapha kwenziwa zinkokheli zonke amazwe wonke nje akhangelela ngabantu elizweni amazwe wona lawo asekwenzile lokhu ungahamba uyekhangele eRwanda uGagame wahambisa zona ngokwazi izimoto zihamba zisiyangena ezindlini zabantu abantu benikwa konke okokudla kwakungasikho kudinga ivoti lokuyana so ke sikubona thina lapha kuyinto eqondileyo nje engelani ukuthi khona kumbe kukhalelwa amavoti kumbe kukhalelwani kodwa ke into nje kuphele siyibone iqondile ukuthi khona abantu bethole usizo kuhulumende thina simchayela ihlombe izindlu silazo kodwa ngiseze ngikhangelele phela ukuthi ngiphile ngiloja isimo sesikhona kathesi lesi isimo singalunganga abantu kabahlala ezindlini iloja lelo kalila mali yokuthi lingabhadala umnikazi wendlu kathesi gala ngoba uvele bahlezi bonke basendlini khona lapho whether usekhaya khona le kumbu ungaphi umnini wendlu leyo kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende uthena hlalanini ezindlini so laphana kufanana lokuthi khona yena gala lutho azaluluza umnikazi wendlu ngakho ngazithatha umnikazi wendlu njengokuthi khona yena ngokwakhe akala loja alalo yisikhathi sokumele ukuthi ephile ngakho lokho ekhangele khona lokuthi gala loja ngoba iloja likhona lona lelo alinakubhadala ngoba nakalikho emsebenzini kodwa ke abantu kabahlala ezindlini njengalokho okutshiwa nguhulumende uhulumende ulemizamo yakhe ayenzayo ukuze bona labo abantu abathiwa kabahlala ezindlini bethole ukuphila
umnumzana Maxim Kandla isakhamuzi sakobulawayo njalo walwa impi yenkululeko ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 Abanye babaphila ngokuthengisa ezitaladeni bathi bafisa ukuthi uhlelo lokuvalwa kwelizwe phezu kwegciwane le-coronavirus lugcine ngeviki ezayo ngoba sebelamba ezindlini. Isikhathi sohlelo lolwesabekwa ngumongameli Emerson Mnangagwa siphela ngomvulo kodwa ngempiko ayethule izolo uMnangagwa ulakho ukuluqhelisa. Lanxa abaphila ngokuthengisa besithi sebehlaselwe yindlala uhulumende uthi uphakathi kokwabela abaswelayo imali lokudla njalo uthi abaqhuba amabhizimusi amancane labo bazathola imadlana yokuwavuselela nxa ilizwe lingavulwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni.
Umvulo lo ngxoxo kade ikhona emsakazweni omunye khonapha we-wireless elizweni lapho esibuze khona uminister uMavima ukuthi imali iphuma nini wasesithi yena imali iyaphuma inyanga nalingapheli imali yakhona yi 200 bond umetholwe ngabantu ukuthi basizakale. So ikoda namhlanje ngikhuluma kunje akula lwedwa othe siyitholile.
Alisoli ukuthi kungaba lobandlululo kumbe okunye.
Inkinga ekhona ukuthi abacacanga ngokuthi indlela abayisebenzise ukukhetha abantu yiphi, so akula ongathi ibhalwe lapha nansiyana asikhangeleni ukuthi abantu abazuzileyo kumbe abazazuza bayaqondana bengithi lokho kubhalwe ukuthi indlela abakhethwa ngayo iyavuma into abathola imali kumbe bazayithola imali ukuthi bayithole. So kathesi inkinga esilaka ukuthi kasilakho kubhalwe khona ukuthi singathi hayi abantu abazathola imali kukhangele izinto lezi nangu suyitholile ende kuyatsho ukuthi hayi lowo muntu imali ademela ayithole. So khonokho kuba le kudala imibuzo yokuthi kuzaba kukhanyiswa ngendlela eqondeyo yini kuzaba lobandlululo. So kuze kube isikhathi sokuthi imali le ibembi kubuya nina asikwazi njengoba kuthiwa inyanga ingapheli mbe kusasa asikwazi. Kodwa-ke nxa sekuthe kwacaca khonapho-ke sesizathi kithi naye ngendlela esibona ngayo lapha kuhambe kubi, lapha kuhambe kanje, lapha kuhambe kuhle, nxa kuhambe kuhle.
Amalunga enhlanganiso yakho awuqhuba njani umsebenzi?
Kathesi sikhuluma kunje akuvaliwe ngci akula abantu abasebenzayo abantu esisebenza laba kula abahamba emkambo ukuthi bayithengisa bathwele imali baphile. Sokuvaliwa kula muntu osemsebenzini nxa ngikhuluma nje kunje. Kusitsho ukuthi-ke kulobunzimanyana kakhulu ezindlini lapha abantu abaselamali ezokuthi bathenga ukudla. Ngokunjalo-ke kuyisifiso sethu sokuthi ngabe kuyaphakanyiswa mbijana abantu benelisa ukuthi bayehambe emsebenzini kumbe kube lamazopho okuthi abantu nxa besiye emkambo kuhamba inani elingaka nxa kusenzela ukwehliswe phela ukuminyana. Kodwa-ke ngesifiso sethu ngaba kuthiwa kuyavulwa ukuthi abantu bakwanise ukuthi basebenze ngenani eliphansi njalo futhi kulandela izinqumo zenezo ezibekiweyo zokuthi kwehliswe ukumemetheka kwamkhuhlane ezigqugquzelwa yinhlanganiso yezempilakahle yomhlaba jikelele, i-World Health Organization. So kuyisifiso ukuthi ngabe kuyavulwa mbijana abantu basebenze at least kube ngconywana and babe bethola ukuthi kunokuncane ukuthi bona ngabe bazothenga ukudla, ngoba inkinga yokuthi abantu abasebenzayo kabala mali ebayibekayo singama-savings ukuthi benxaso kunje umuntu edobha ikhadi lebhenki ahambe athi ngishiye kwidola kwami laphana ngananye edobha isawuto le phakethe lamatemba kathesi kuyakula akunjalo. So ngokubona kwethu ngakuthiwa kuyavulwa mbijana abantu basebenze kodwa bekhangelwa ukuthi balandele izinqumo zokuthi behliswe lo mkhuhlane. Impahla zokusebenzela sifisa ukuthi ngabukhulumende nxenye nxa kuvulwa kunjalo akhuthaze ukuthi abantu bagqoke izinto zokuzivikela kumbe ngama-mask lawo abantu bevunyelwe bagqoke nalawo even okuzibazela okuzithungela. Ya siyawazi abantu abasebenza abaningi fele basebenza ngezandla bayini sibathungela ama-mask ngomnakano ukuthi nxa singazi ezempilakahle sinakana ukuthi angancedisa ukuthi avikele ukumetheka komkhuhlane lo nxa abantu bengabamba naleyo-ke imilayezelo yokuthi baziphathe njani nxa besebenza.
Umnumzana Michael Ndiweni yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7.
Umsakazo weVoice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo, thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo, +1 202 465 0318.
Abagaya impuphu bathi ilokhu isilela elizweni ngoba uhulumende uyehluleka ukubadingela umumbu owaneleyo. Ngokunjalo bathi sebezidingela umumbu phandle kwelizwe okusuke kubangele ukuthi bathengise impuphu ngentengo ephezulu engeneliswa ngabantu abanengi. Sixoxele omunye wabakulibhizimusi, umnumzana Abednego Bebe.
udubo luyazakala ke ukuthi hayi isivuno seZimbabwe esomumbu asange sibe sihle ngaleso sizathu wonke umumbu esiwutholayo uvela ngaphandle kwamanye amazwe ungakhohlwa ke ntuka ukuthi ilizwe leZimbabwe ngalilayo lokho kuthiwa ngama lines of credit lamazwe amaningi emhlabeni so ke ngezinye indlela nxa lingala line of credit into zonke kufanele bazithenge ngemali yangaphandle kwamazwe esithi ngezinye indlela eyicash so kufanele ukuqale kudingakale ke icash ukuthi ithola kale ibisi siyathenga lo mbu so ngibonani ke kulobunzima bokuthi ke icash mina ngithi imali yangaphandle kwamazwe itholakale ngobuningi bayo ukuthi ke umbu ube ngobuningi bayo so yibo ke ubunzima obukhona elizweni engingabuthoka kathesi
ngezinye indlela impupho yomumbu eliyabe lisithengele wona phandle kwelizwe intengo lani libuya likhuphule
nga umbumbu uthenge ngaphandle kwelizwe ke ufanele ukuthi ke uthengise ngemali eza kwenza ukuthi ubisele imali leyo othenge ngayo at the same time ukwanise ukuthi uholise izisebenzi ubhadale lemfanele okufanele zibhadale nxa kubana ibusiness so ke ngezindlela akulula ke ukuthi leyo mpupu ibe impupu elentengo ephansi ngoba iyabe vele ithenge ngentengo ephezulu so nxa ivele ithenge ngentengo ephezulu la iza thengiswa ngentengo ephezulu asiqathanisikela la ekahulumende ngoba yikho ekahulumende ingatholakali lula ngenxa yokuthi ile ntengo efakwe nguhulumende ukuthi kufanele ingathengiswa ukudlula intengo enje kodwa ke leyo ntengo ayingeke ithi ngisiphiwa lokho esithi ukusustaina ibusiness ngokuthi ayingeke ikhulise ibusiness ngoba intengo eyabe kuthiwa alithengise ngentengo enje kodwa ke uhulumende abese sithi ke ayisizalibhadala ke imali yende eliyabe lehlise ngayo kodwa ke kuba nzimanyana ngoba eZimbabwe inflation yangikhona ingane iqanise kakhulu le mali yangikhona lanxa uhulumende eseyibhadala after kubo 3-4 months iyabe singaso mali elongcedo iyabe sidliwe inflation
udaba lukahulumende olokuthi lina njengabosomabhizimusi kumele lehlise intengo ubona lusebenza yini
ngibona engani ukusebenza kwayo kuzaba into enzima ke tungabili ngoba kakulula ukuthi uhulumende aphonge ukuvuka sithi sevumelana nabo amabhizinisi ukuthi behlise intengo. Ekwehliseni intengo yikho okuqala khona ukubona ukuthi zona izinto eziyabe zehlisiwe zizabe sezitholakala emkambo womnyama ngoba phela eZimbabwe okwakathesi izinto zonke esizithengisayo kwezamabhizinisi zivela ke ngaphandle kwamanye amazwe. Nxa zivela ngaphandle kuya ngokuthi ngithenge ngemalini khona ngaphandle ngakuthwala ngakufikisa lapha eZimbabwe ngemalini. Yikho okwenza ukuthi ke kube sokuphuma intengo lezo esizibonayo. Kodwa ke nxa sokuthiwa ke kuyakhontrolwa ke ama-price ngibonani kuzabo lohlupho olukhulu. Ngoba sikhuluma kunjenje lokho kwaqala ukuthi kuyakhontrolwa i-price yempupu. Sokubonakala impupu ithengiswa emkambo wamnyama ngenxa yokuthi ke kwenziwa yikho khonokho ukuthi uhulumende ufuna izinto zithengiswe ngentengo ephansi. Kodwa zona ke izinto zangkhona zingatholakali lula.
Umnumzana Bedniko Pepe ngusomabhizimusi ogaya impupu. Kusenjalo impiko kahulumende yokuthi uvumelane labosomabhizimusi ukuthi behlise intengo yezinto iyayithandabuzwa ngabanengi ngoba kungela lutho osolwehlile. Abanye bathi inyathelo leli lilakho ukubangela ukusilela kwezinto elizweni. Sebuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi ulubona njani lolu daba.
Engathi akula kwethusa okukhulu njengalokho esikubonileyo ensukwini ezidlulileyo ukubana le ayiso price control as per a directive evela kuhulumende but kulokuvumelwana phakathi kwahulumende labayibo abayenza ama-product. Singakhangela ukuthi ngezinye indlela kulokuyindlela kwe-social contract kokuvumelana ukuthi asimanejeni izinto ngale ndlela. Lakho sizakhangela ukuthi bona batholane nxa uhulumende sebevumelane nohulumende dakhonoko. Into esiyakhangela ukuthi siyibone kodwa osomabhizimusi abayibo bezitolo ngalokhu belokhu bethwele i-product abayithola ngeprice eyayisigwezwe ngama-wholesalers lama-manufacturers kunzima bona ukuthi behlise iprize ibuyele eprizini endala kungela ndlela yokuqondisa ukuthi kwenziwa njani lokho.
Abaningi bathi besaba ukuthi inyathelo leli lingabangela ukusilela kwezinto ukubona njani.
Yikho wonke umuntu akwesabayo ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngayo economy sivele ngokwayo ayifuni ukungenelwa ngendlela enjalo kodwa kulokucabanga loba sithi kulokuhlela ongani kulokuhlakanipha ngoba kuyisivumelwano phakathi kwama manufacturers lo ma retailers lo hulumende ukuthi asehlisene ama price asiko esikujale kuleyo lokana bese sikubona esikhatini esidlule ukuthi uhulumende yena ngkwakhe uyazikhathuletela athi price le kufuze ibe yilokho obese kusenza ukuthi ungathengisa ngaleyo price wena wothenga enye iprice uyarana iserious loss obese kusenza kube ngcono ukuthi ubhizinisi athathe izinto azigibe emashelfini azifake emkotweni athengise ngeprice engcono ngoba lapho esezikhona siyasezikucontrolwa kodwa ngendlela abaqoqe ngayo bengakwanisa ukulungisa indlela yokuthi kwenzakalani kuleso stock esade sesithengiwe njalo istock esehlisa amaprice siqalisela ngapho kusiyafika nini njalo ekwehliseni amaprice lokho kuyisikhathi esinganani kwehlisiwe nxa siprice monitorium le ekhona nge 1 month nge 2 months nge 2 weeks kufuze kucace izinto ezinganazicacanga lezo okwenza kube nzima ukuthi loba umuntu ongumnini osabhizimusi akugcwalisise ngokugijima ngoba ungayehlisa kusasa Mombetera misipelile wona kube sokungodliwe yiko ongani kule phutha elikhulu ngalesi sikhathi
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho Seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende sexwayise izikolo ezizimeleyo ezibikwa zisithi abafundi kumele bebhadale ifizi yethemu yesivili lanxa izikolo zingakavulwa ukuthi kumele zitshiyanela lumkhuba. Iphephandaba linye lithi njalo indawo zempilakahle ezinengi eHarare lakoBulawayo seziqalisile ukuhlola uzulu umkhuhlane we-coronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, mina ngihlaleleni komadlambuzi. Nesikhalazo somkhuhlane lo osifikeleyo ukuthi umkhuhlane lo ufike ngesikhathi esibi kungela lutho olutholakala emasimini. Akula lutho ludliwayo indlala hayi izazwa sibili izidumbu zabantu labantwana basegangeni abavalela amaboda ngapha bengalakudla bengalani kodwa lwe bengavulela amaboda phela babuye emakhaya abo
Salubonani basakazi be-Studio 7 igama lami nguSiphetheni Mpofu ngiseFrancis Town ngithanda ukulibonga ngomsebenzi eliwenzayo emhlabeni wonke jikelele lisazisa lokwenzakala kithi eZimbabwe ngithi inkosi ilibusise
ngibasakazi be-Studio 7 salibonani njani thina ngapha bakithi sihlushwa yinethiwekhi inethiwekhi internet inethiwekhi iyayala vele inetomanethiwekhi nje yonke ayala ngapha so sile problem noma silezinto ezibalulekile singathi siyazifaka hayi siyahlala efonini ubonile okungakathi kuyasikwazi ukuthi singenze njani kodwa-ke silesikhalo nje uhulumeni ukuthi abazame ukusithumela abantu abaziyo ngalo mkhuhlane we-corona bakithi uke kuyaziswa abantu kabanzi ngoba siyananzelela ukuthi kungathi uyamemetheka lo mkhuhlane okhulumayo ngusikoti Mpofu endaweni yasekwenini underplant yabona
Salibonani balaleli abasakazi bakaStudio 7 izolami ngivusumuzi Dincube ngiqhamuka eSholotsho okwamanje ngiseJoba ngizwa ubuhlungu nge-lockdown le sike yenzakala elizweni lethu eZimbabwe ngizwa ubuhlungu kakhulu abantu abaningi sebelahlekelwe izimfundo zabo abantwana sebelahlekelwe izikolo nami ngikhuluma nginje bengenza i-attachment yami Sholotsho district hospital nursing assistant from Ocean Bed Foundation Trust training okwamanje simisiwe ngendaba yokushota ama-protective clothes ama-mask izinto ezingavikela i-coronavirus nilusizi ngabantu abaningi
Okwamanje ngisemaphandleni siyashupheka ngapha endlala yasibulala. Amanzi, amanzi asila. Sinathe madama secitsha, asecitsha. Sokuludaka. Maye ngafika leli gciwane lapha kithi. Yatshala isipucuzo sonke nje ngeone day. Umgodi uyi-1 phakathi kwamalayini angu-4. Uyi-1 umgodi lapho esithola khona amanzi aklini. Siyavukela ebusuku phezu komqando ongaka, ngaphezu kwe-corona engaka. Sisiyagotsoza. No social distance, no protective clothes. Indaba esizayithini naleyo sikotsoza nje konapho. Siyagotsoza sikotsozi. Iphele enye igroup, ulandele enye igroup. Ugodolo leyana uyabe ungakwazi ukuthi umuntu olubambileyo lokugotsoza lulani.
Salvanani ebalaleli beStudio 7 labasakazi. Lona okhulumayo uGift Sondoko umfo kaNdlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo ngaphansi kwenduna uGambo. Ngikhothama kuso isilo ubulelani kalobhengula kaKhumalo. Right, basakazi. Ngile nkinga la. Sezwa laphana uRamaphosa esengeza i-lockdown eqala nje i-lockdown ethi 3 weeks. Sabona lo president uMnangagwa esithi 3 weeks. Sabona uRamaphosa esithi kona kuza kuba le extension ye-lockdown uzafaka 2 weeks more. Sabona lo Mnangagwa engezelele 2 weeks. Izolo sibone uRamaphosa esithi uzapha abantu bakhe i-500 billion yozabhekana le coronavirus yamaranda. Wathi abantu abangasebenziyo bazathola o-350, labathola ama-social grants bazathola ama-300-250 labogogo labakhubazekileyo. Njengoba upresident wethu ehlale elungisela konke okukhulunywa nguRamaphosa, akalungisele phela layitshela abantu ukuthi abantu bakho uzabayenzelani. I'm very disappointed ngopresident wethu ukuthi kuthiwa ijetha yakhe i-expensive ingesibili ngokudula kubaholi be-Africa, udlula ngoweMorocco. Even uRamaphosa oyibillionaire ngizwe bethi ijetha yakhe ingunumber 9 ekaNangagwa ngunumber 2. So sizama ukuthi upresident wethu akadonate la isibone, angithi ule mali njengoba le jetha yesibili edulayo akadonate. So thina esikulindileyo ukuthi njengoba ehlale elungisele okukhunywa uRamaphosa akalungisele sibone ukuthi yena uyenzelani abantu bakhe. Ngiyabonga ngokuhlala nilapha eThembisa eGoli.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kwele South Africa selikhwelile laya kwabalikhulu lantathu kuthi asebebanjwe umkhuhlane lo sebezinkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu edlula amathathu 5,350. Ilitshe elawela enkangala yeSahara livela enyangeni elilesisindo samakhilogramu alitshumi lantathu likhangelelwe ukuthengiswa namuhla kwele Bhilithane ngemali engange-$2.49 million. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uhulumende waleli lizwe uthi kule philisi aselizamile elikhanya lithembisa ukuthi lingelapha umkhuhlane we-coronavirus. Okhokhela imizamo yokulwisana lalomkhuhlane uDokotela Anthony Fauci uthi iphilisi le-remdesivir lehlisa isikhathi umuntu ole-coronavirus aphola ngaso. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane lo eMelika lona selikhwelile laya ku-61,000. Izolo kuphela kufike abantu abazinkulungwane ezedlula ezimbili. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangama-40. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesayine umthetho onqabela ukuxotshwa kwabantu abehluleka ukubhadala irenti ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.